Khuluma lentatheli izindaba eHabron olesithathu umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba udokotela Lemogang Kwabe uthi uqathekile othele eZimbabwe libambe ukhetho olukhululekileyo. Ukwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi leAfrika uleziqondiso omele zilandelwe uma uqhutshwa ukhetho ngemfanelo.
Njengelizwe elilombuso wabantu ngabantu, umbono wethu, isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile.
Ukwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hatshi. Kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngokuqakatheka, ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe.
I want to assure you that Botswana takes seriously the issue.
Ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbuso wabantu ngabantu, nokuthi ukube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo kuyenzeke eZimbabwe.
Uthi okwenzakala eZimbabwe okufana lomumo omnotho ngamanga kahle kuyalimaza eleBotswana.
Because the Zimbabwean people move to Botswana.
Abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha, kugcine kusiba yithi esiba lomthwalo wokubagcina.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olobudlelwane lomongameli weBotswana umnumzana Mkhwetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka oluzabanjwa ompalakazi luzabe lukhululekile. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla lezanu-PF kilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo. Ocubungulayo zombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi kuqondile ukuthi amazwe afana leBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo. Lolu zaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo, kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki, kulungise zono ezenotho ezithi nqazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayegcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe.
Uncube uqhubeke sithi kodwa kumelanga kuphele kunkulumo kuphela, kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo.
Yebo, kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule kukhulumeni, bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe, kuhulumende weZimbabwe, kuwo wonke amaqembu ezombusazwe weZimbabwe, ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthole usekelo eBotswana, eAfrika, la kuyo yonke indawo, kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukukhwezwa kwentengo yalabo ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu, ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela. Abanye njalo bakhala ngogwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwe kwezinye indawo lapho abangavoteli khona. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.